siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 ngoZibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifika kwezindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dollar lemedika i$500 ithengiswa ngabo 180.
Ukucuba kwenkomo ngenxa yendlala kubikwa sokubangela ukuthi izakhamizi zizithengise ngemali ephansi kakhulu.
Abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, mina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kanti awubona ukuthi indlu iyabhebha.
Kule muli esele ingelandawo yokuhlala enkayi ngenxa yokutshiselwa umuzi ngumbane. Njengenhlala yenza, sizalethulela njalo uhlelo lwabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zibikwa sezithengisa izifuyo zazo ngemali ephansi kakhulu ngoba zingelamali yokuzithengela ukudla nangu indlala ibhahile. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eMathebelele North iRural Communities Empowerment Trust ithi esikhathini esiningi inkomo elakho ukuthengiswa ngamadola edlula amakhulu amahlanu isithengiswa ngemali eyingcosana nje engadluli amadola angamakhulu amabili. Ngalokho isiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele ancedise izakhamizi ngokudla kwenkomo kanye lokwabantu.
Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende akubone sobala ukuthi lonyaka izinto kazange zahamba kuhle ezilimeni lenkomeni. Okudingakalayo ukuthi uhulumende adeclare kube yi-national disaster, abone ukuthi uyaqhuba inhlelo zokuthi ancedise izakhamizi ekutholeni ukudla ngokuthi iziphana ezinjengeze-GMP zibe lokudla abantu benelise ukuthi bathole ukudla. Njalo okuqakathekileyo lokho esisesekikho lokho yikuthi ukudla lokho okukhangelelwe ukuthi kuphiwe abantu kumele baphiwe kungazange kwakhangelwa uhlangothi lwezombangazwe njengalokho esasikubone kuminyaka edlileyo nxa kuthe kwaba lengozi yokuswelakala kokudla. Singasabali ebantwini kuphela kodwa sibala lezifuyweni ukuthi uhulumende kumele ebe lamacebo ukuthi adingele izakhamizi ukudla kwenkomo kokuncedisa ukuthi inkomo zingachuzi.
Udaba lokubandlululwa ekwabiweni kokudla lapha ludaba olubikwa lubhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe selike lalubona yini lani njengabantu abasebenza lozulu emaphandleni?
Emaphandleni eMathebelele North lapho esisebenzela khona okwakhathesi besingakaluboni kangako ngokubana yena ngokwakhe vele uhulumende akakenzi imizamo yokuthi ancedise uZulu ekutholeni ukudla. Asikaboni imihlelo azenzayo ezokunikeza abantu ukudla. So kuba nzima ukuthi sithi ukuthi soluqalile kumbe hhayi ngokubana vele lolo hlelo alukabi khona. Njalo futhi ungasinanzelela iziphala ezinjengeze-GNG kazikalutho. Eminyakeni edlulileyo sasibone ziloku kudla ukuthi ke ukudla lokhu bese kuthengiselwa abantu ngokuthi ukuluphi uhlangothi lwezombangazo.
Kwezinye indawo uhulumende sebambisane lenhlanganiso ezizimeleyo lapho abancedisa khona uZulu emaphandleni ngokudla kwenkomo okuthengiswa ngemali ephansi. EMath North selikubonile na?
Hayi, eqinisweni besingakakuboni, bekungakabi khona eMath North. Inkomo zabantu bezicuba bethengisa inkomo ngemali encane kakhulu. Ukuthi ufice kwezindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dollar lemedika i$500 ithengiswa ngabo 180 okuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ezivele ezithembele ezifuyweni zazo. So akukabi le mizamo elethwa ngohulumende ukuthi bebone ukuthi izifuyo zabantu ziyafinda kungozi yendlala.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Izakhamizi zakombimba emangweni wePlum Trees ikhala ngokuthi kulobandlululo kundlela osobhuku abakhetha ngayo abantu abalambayo abamele bathole uncedo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Moki Ncube.
Ibizwe lethu leli lifile silapha esigabeni sakombimba lapha izinto zakhona kulo hlelo lapha lokuthi lunceda nje abahluphekileyo, kodwa ke ngendlela angikhona angekwazi uzathola ukuthi kubhaliswa ngobosebhuku, uthole ukuthi kwezinye indawo kungena abantu abaningi kubosebhuku, kwezinye indawo uthole ukuthi khona abantu abadala labafele kwazi kabathathwa, kuthatha nje abantu abancane, uthole ukuthi labo sebhuku bona ngokwabo yiba sebefuna ukuthi bebhalwe bona kuqala. Ubusumangala ukuthi umuntu uma engubaba efuna ukusutha abantwana bengasuthi kuyaba kuhamba njalo. Yisisimanga esilaso kakhulu khona lapha esigabeni sinesitha kombimba. Lokhu yabiwa kwakhona ngekwazi ngoba babebhalile, but uthole ukuthi khona amazwe ukuthi abizwa amabizo abe setshintshile, ubusumangala ukuthi kuhamba njalo.
Uncedo olwabiwayo lolu ngolwenhlanganiso ezizimeleyo kumbe luncedo oluvela kurhulumente?
Ngolwenhlanganiso ezizimeleyo sibili ezincedayo, kathi sinje ngikhuluma bekuholwa, uthole ukuthi kuyabhaliswa abantwana, uthole isaka lomumbu bese kuthiwa umntwana eyi-one i-$6, but uzathola umuntu eyi-one uthole ebhalisa abantwana maybe abaningi, but ubusumangala. Into nje kakhulu esikhala ngayo kulezalukazi ezilabo 99 years esilazo khona lapha ezingaholiyo, but kungena nje abafana luhlelo nje lwenhlanganiso, but lusuka ngapha lutshintshwe, ngekwazi ukuthi luhamba njani ngoba lo khansili uyabe kubhekile, but nguye okwenzayo plus uzathola ukuthi khona kuyaba kubhaliwe, but usuke ngenela labana phakathi angazi kuthola amagama akhona sekukhadiwe, uthole ukuthi kwabanye osebhuku sokuthathwa 3, kwabanye 4, uthole ukuthi kwabanye kuthathwa 15, 14 to 44, ubusumangala ukuthi kuhamba njani.
Njengezakhamizi kalikaze lithole ithuba yini lokuhlala phansi likhulumisane layo ukhansila kanye labenhlanganiso ezabuncedo lezi?
Kuba nzima ukuthi uyefikelela kunhlanganiso zenezi zabuncedo ngani ngoba kuhle kuvimbele ukhansili. Ithuba elingcono lokuhlala phansi lo khansili pho uzathola ukuthi ukhansili lala thuba lokuthi sihlale la phansi, lezinkokheli ezikhona uzathola ukuthi lazo vele zihambisana naye. Uma uthi uyabhekisisa sibe ngamehlo engqondo la uyahle ubone lapho ukuthi khona ngendlela okusetshenzwa ngakhona kungathi kusetshenzwa ngobuphatilizimu, so siyaba sikukhangele kwinto kwakhona ngani ngoba kakubuzeki lo khansili wakhona akusiwo umuntu ongambuza kuphendule ngoba yibo abantu abesiqokoqela abafanele kutshele abenhlanganiso ukuthi what to do, but yibo abakwenzayo abatshele abenhlanganiso ukuthi beyenze njani, bequma abantu wathi what.
Umnumzana Moki Ncube yisakhamuzi sakombimba ePlum Tree sixoxela ekhona le kombimba. Kule muli yabantu abalitshumi esele ingelandawo yokuhlala eNkayi ngemva kokutshiselwa umuzi ngumbane kulandela izulu eline kunsukwana ezisanda kwedlula. Ukhansila kaWard 20 kulesi sigaba uMaria Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imuli le isincediswa ngokudla zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lamatende okuhlala impahla zokugqoka lokunye.
Kutho ukuthi abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, nina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kade awubona ukuthi indlu iyabhebha. Unina engaboni ukuthi kwenzakalani, abantwana badoshwa. Unina labantwana babelitshumi endlini, labantwana bakhiphelana phandle, izindlu leziyana zatsha okokuthi akulanto eyasalayo. Kwatsha kwaloba yonke into. Engikubongelayo kuphela yikuthi uNkulunkulu kwezinye indawo uyangenela ngoba iRed Cross sibuyile yancedisa, iWorld Division yancedisa, abemachechi, abafundisi, amachechi mhlobo yonke ekhona incedisile. Izakhamizi ngikhuluma lanamuhla lami njengokhansila ngisuke khona ukuthi ngiyebona umonakalo, ngitshele okokuyancedisa. abantu bayafloka abantu bakaNkulunkulu bayaswela kodwa abantu bakaNkulunkulu balothando ngoba lokho engikubona kusenzakala emdzini kaGumpo nami ngizizwa ngiphila ngithi mina impahla yanxa ilobile yebo kambe yasebenza kodwa umphefumulo yiwe siwubongelayo ukuthi imphefumulo elithumi yasinda bayancedisa ngokudla bayancedisile ngamatende bayancedisa ngengubo bayancedisa ngezigqoko bayancedisa ngemigano konke nje
ye like lathi kuke kwaba lomunye njalo umonakalo kwezinye izigaba zenkayi
abafanele ababelisa inkomo izulu lathi lena basebebaleka abangene social welfare ukuthi bachathe izulu labachayela khonapho lo munye ubungowesigada ubesebenza khonapho kuward 29 komoya selusa inkomo so isidumbu sakhe sathathwa ke lo ngoba wahle wafa khonapho sathathwa ke la esakhe isidumbu sayabekwa kile siganda
kukhona yini abangabe bexwayiswa ukuthi bekwenze emzini yabo ukuthi benqabele ukuthi zichaywe ngumbani
ukuxwayiswa kukhona emagumeni lapha kufanele izihlahla zonke ziba khona ubona ukuthi every year uyabe ubethela izipikile ezintsha okunye akumelanga ukuthi sidlalise amafoni wona lawa ngathi izulu liyaphazima sidlalise amafoni izixwayiso ezikhona zona lezi ama-utensils amabhavu imigano okungamankomitho lokhu esikuthengayo kwabantu kwechina kuyaconvect umlilo ubuye yikho okunye okuyingozi kuphela abantu kabakunanzeleli thina sabe sithabele ukuthi akuchiphile yekela sibuthe sigcwalise endlini kathi sibisa ukufa endlini
kodwa lona izulu linjani khona ngapho enkayi liyana yini selivuselele emasimini lilokhu likhona
kuhard 20 kuyathiyana izigaba ngingakhuluma ngithi ezinyangeni lenkunzini kungani kuthile ungasuka ngapha ubuye emathuzula usekusithi jingeni usithi guqeni kuhle konke amabele ayabukeka kuyahlakulwa kuyalinywa kuqhutshekelwa phambili kuyakhiwa konke olude sibili kuhle kuyabukeka
lo ngukansila Maria Ndlovu oka ward 20 enkayi esigabeni sikanduna uNkalakatha sixoxela ekhona le enkayi Uhlelo lwabatsha namhlanje sixoxa lomsekeli kamgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Akim Mhlanga ngomumo wezombusazwe oqhubeka usiya nganxele umnumzana Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu
into kazimanga kuhle imsebenzi kayitholakala umnotho uqhubeka ubhidlika ngamandla indlala layo ikhanya izabhaha ngamandla lonyaka kwenziweni
sikukhangeleleyo ukuthi ngabe uhulumende lo esilayo kathesi uyatshedela eceleni ngoba usehlulekile ukubana aphathe kuhle abantu abayibo ababakhethayo ukubana bebekhona babakhona abantu bathwele nzima akulamanzi akulakudla khangeleleyo kusukela ngasempumalanga kusiya entshonalanga yelizwe lezimbabwe konke kulobuhlungu abantu babhekane le ndlala
kodwa kula hulumende phela Mhlanga owake waphuma nje embusweni ngokuthanda kwakhe sithi hayi bantu bakithi sesehlulekile yiloba ngubani ofunayo sengathatha umbuso
ye kunjalo kodwa okuqakathekileyo ukubana uhulumende weZANU-PF kumele ahloniphe amalungelo abantu abantu uma besithi bona sebehlulekile balalele khona lokho ezikhathini eziningi kujwayelekile ukuthi kube njalo kodwa thina sithi iZANU-PF siyehlulekile kayithovele eceleni nxa kusitsho ukubana siphakame siyisizwe sonke singene ezitaladeni sidemonstrata sithi hayi uhulumende lo kayisehlulekile kungangcono kube njalo
njengabasakhulayo be-MDC kaNcube kuyini elikwenzayo kathesi kuyini elikuqoqayo
esikuqoqayo njengebandla le-MDC elikhokhelwa nguprofessor uWalshman Ncube ihamba ezigabeni eziningi sikhangele sifundisa abantu nge-devolution of power eyiyo eyavotelwa ngabantu kubana ibe khona kusisekelo sombuso eyiyo eyalwa ukuhlonipha nguhulumende kaRobert Mugabe leZANU-PF yikho sisithi sixwayisa abantu ngokukhona elizweni abakubhekileyo labo le ndlala sibuza njalo ukuthi kanti kungenziwani ukuze uhulumende uhulumende ahloniphe amalungelo abantu.
Kukhetho olwedluleyo mhlanga sabona libhaxabulwa kakhulu okuyinto eyadanisa abasekeli benu abaningi abanye baphuma kubandla. Kuyini elikwenzayo kade sinxa sikhangela ukuthi luyeza ukhetho ngo-2018?
Esikukhangeleleyo njengebandla kasinqotshwanga kodwa sanqoba esikukhangeleleyo ukuthi kufika u-2018 njengebandla le-MDC sizawathatha amasithi wonke elizweni leZimbabwe ngenxa yokuba nabantu khona benanzelela ukuthi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube yilo kuphela elingaletha ukudla etafuleni. Ngakho amanye amabandla, ibandla leli elibusayo neleli elinye eliphikisayo nalalo ababonke khona le ephalamenti sebehlulekile ukuthi balungisise indaba ye-devolution engaletha ukuthula elizweni.
Lina njengabasakhulayo kuyini okumqoka okuqakathekileyo kini elifuna kwenziwe ngesiphangiphangi mhlawumbe ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Esikufunayo ukuthi njengabantu abatsha uminista we-youth kumele ahloniphe abantu abatsha. Basithembisa imisebenzi engafika yona 2 million, ngakho kumele beyigwalisise njengalokhu abakuthembisayo. Yikho esikufunayo kuphela, ngoba sathi sisiyavota abantu bavotela imisebenzi leyo abasithembisa yona. Sithi siyayifuna njalo sizayidimanda beze befinyelele kulokho esikufunayo.
Nxa sikhangela ngesikhathi somzabalazo kulwelwa uzibuse wabensundu, abasakhulayo yibo ababegijima besiyale lale besiyadinga ilizwe. Okwamanje into kazihambi kuhle, ungathi lina njengabasakhulayo liyawenza na umlandu wenu?
Siyakwenza, kodwa uhlupho esihlangana nayo uhulumende weZANU-PF uselethe ukwesaba ebantwini abatsha abaningi elizweni lonke jikelele. Kodwa sithi lokhu kwesaba kuletha ebantwini kuzakwenza ukuthi baqine ngokuya kwesikhathi. Sikhangelele ukuthi kusiyafika u-2018 abantu abaningi abatsha basebenanzelele ukuthi uhulumende lo ebezama ukuletha ukwesaba kibo. Ngiyathemba ukuthi bazaphakama bangene ezitaladeni, yikho esikufunayo. Sidemonstrate again uhulumende weZANU-PF, engxenye angadeda kulaka lolo silubonayo.
Lithi uMongameli Mgabe lebandla lakhe leZANU-PF yibo asebebulele ilizwe, alubana elalele uMgabe okwamanje mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuye?
Engakutsho ukuthi uma uRobert Mgabe elalele esingakutsho ukuthi hayi thina esikucelayo ukuthi ananzelele ukuthi abantu bayahlupheka njalo kumele agilize ngoba nguye owakhethwayo ukuthi kufike u-2018 kumele alethe lokhu akuthembise ebantwini. Simvotela ngo-2013 sikhangele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu, akulamanzi, akulakudla, akulamsebenzi, abantu kabaholi. Sithi yena kadilive agcwalisise konke njengohulumende wakhethwa ngabantu.
Hayi, siyabonga mhlanga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Lapho lizweke ingxoxo lomsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kobulawayo, umnumzana Akim Mhlanga. Ubekuhlelo lwabasakhulayo. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Hayi ke, kwanelo kwalamhlanje zihlobo ezithandekayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.